Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 kuLwezi 2023. Ikama nguntungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga le-TRC elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF labacuphi, umnumzana Tafumane iMasaya ungcwatshiwe namuhla. Obe ngumqeqeshi weqembu lenguqu njalo wadlalela iHighlanders leqembu lesizwe lama Warriors uRaman Kumbo laye ungcwatshiwe. Kukhethwa isiqamulamayezi somhlaba namuhla uMiss Universe lapho iZimbabwe emelwa khona intombenhle eke yehlukanisa isizalwane seZimbabwe ngemibono uBrooke Bragg Jackson. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilunga le-TRC elithunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF latholakala libulewe, umnumzana Tafumane iMasaya ungcwatshiwe eHarare namuhla lapho umkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa asole khona kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi nguye obulale uMasaya, kubika umlondolozi Ndlovu.
Marivano ziwa nguwa wachaita.
Babuthene ngamakhulu abasekeli be-CCC emathuneni emavukutafara namuhla bephekelezela uMasaya, zehla izinyembezi abanengi befuthelana kakhulu ngocuku omunye wabo abulewe ngalo. UMasaya uthunjwe ngeviki edluleyo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO labasekeli be-ZANU-PF. Wazotholakala efile, umzimba wakhe uganyulwe, waganyulwa ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections eMavuku. Ekhuluma emngcwabeni lo, umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthe igazi likaMasaya livalelwa ezandleni ze-ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kubuhlungu ukuba imuli kaMasaya isilahlekelwe ngubaba otshiye abantwana abathathu, esithi abantu kumele batshengise ukuthukuthela ngokuvotela i-CCC kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngoMpalakazi.
Going to be a new leadership in Zimbabwe.
UChamisa wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF kumele ashiyane lokuthumba abasekeli bebandla lakhe ngokuphangisa. Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga.
Lokho kokulala umunye wethu ubethusela abantu.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe alilani lokwenzakala kubasekeli be-CCC, esithi nxa kukhona ukwethuselwa kumbe udlakela abebandla leli kumele bamangale emapholiseni.
Whoever perpetrated this crime.
Sifuna ukuba owenze lokhu agwetshwe kwelinye ilanga.
Isigodlo sommeli wemelika eZimbabwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Human Rights Watch zithi uhulumende kumele aphenye lolu daba kujezise labo abenze lobu budlova. Abanengi abakhulume emngcwabeni kaMasaya bamchaza njengomuntu owayithanda ibandla le-CCC njalo ekhankasa ngokuthula engumfundisi njalo ozithobileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
obe ngumqeqeshi womdlalo wenguqu njalo owake wadla ubhedu edlalela amaqembu agoqela ele Highlanders lelesizwe elama Warriors. URaman Gumbo ungcwatshwe eLady Stanley Cemetery koBulawayo namuhla. UGumbo uqaleke ngeviki edluleyo ekwele Botswana wabhubhela khona ngemva kokuqaleka. Uvaleliswe ngamakhulu abantu abagoqela abadlali labasekeli benguqu kanye labezombusazwe. Abakhulume emngcwabeni wakhe bathe uGumbo ube ngumqeqeshi olohlonzi, bathi njalo ilizwe lilahlekelwe kakhulu. UMkagumbo oVirginia yena uthe ulahlekelwe ngumuntu obe yinsika empilweni yakhe. Umongameli Emasoni Mnangagwa usehlehlile nyovana wesula isinqumo sakhe sokukhetha ukhomanda wamabutho eZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sbanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF Politburo. UMnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokubhalelwa ligqwetha uMnumzana Kudzai Kadzere emxwayisa ukuthi kumele esule lesi sinqumo ngokuphangisa ngoba ephule isisekelo sombuso welizwe iconstitution ngokufaka umkhokheli webutho kundaba zombusazwe. Kube isiphithiphithi esibhedlela seShifa eGaza namuhla, izigulane zibaleka kulesi sibhedlela zisithi zixwayiswe libutho lakwele Israel lona eliphakathi kokuhlasela eGaza lilwisana leqembu leHamas lona elihlelwe yiMelika njengeqembu lezidlova ama-terrorists. Kodwa i-Israel ikulandule ukuthi yiyo etshele abantu laba ukuthi bephume kulesi sibhedlela. I-AFP ithi kulezigulane labantu abangelandawo zokuhlala abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulesi sibhedlela. Akubizwa ozwayo namuhla ntambama kwele El Salvador lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokukhetha isiqamulamayezi somhlaba uMiss Universe 2023 Voice for Change. Izizalwane zeZimbabwe zizalandela lomcimbi sigobhoza amathe ngoba eleZimbabwe lalo likhona kulomncintiswano limelwa intombi emhlophe eke yehlukanisa abantu ngemibono ngemva kokuthola isicoco sikaMiss Zimbabwe uBrooke Brack Jackson.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi ezigabeni ezitshiyeneyo zeGwanda zithi zilakho ukuphelelwa izifuyo ikakhulu inkomo ngokuswela amanzi ngoba amadamu amanengi esetshile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukutsha kwamadamu lokuphuza kwezulu sekutshiye izakhamizi ithwele nzima ngoba sekumele zidingele izifuyo zazo amanzi okunatha. Iningi lezakhamizi selinatha ndawone lezifuyo ezikotsho, kuthi abanye bahamba imango emide besiyanathisa emadamu amakhulu asasele lamanzi. Lanxa kungaze kune likazamcolo amadamu egcwale, amaningi aweGwanda lakwezinye izigaba zeMathabeng South abeba ephanga ukutsha ngoba esegqibelekile. Isakhamuzi esiteze eGwanda North uMnumzana Zwelithin Gabula uthi kuyadingeka ukuthi uhulumente azinikele ekulungiseni amadamu ukuze agcina amanzi.
Thina encameni isimo sezifuyo sibi kakhulu njengalokho izulu lalivele lingananga kuhle, kanti njalo la madamu ethu avele seyangena udaka kakhulu.
Amazwi kaGabula agcizelelwe ngumnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGonda South layo othi isimo sesisibi.
Amanzi esiwatholayo kule ndawo siyakwazi ukuthi nxa utshala lesi sikhathi abe semalutshwane njalo futhi abe sengcolile. Izifuyo yebo ziyabe zikhona lapho ezinatha khona, kodwa kuyikuthi zinatha amanzi aselengcekeza. Amadlelo vela sisakhuluma ngawo.
Esingenjalo isakhamuzi seGonda South eMawane, uMnumzana Gabriel Moyo uthi selidingeka izulu ukuze bengaphelelwa izifuyo.
Amanzi akusela, ukudla akusela, abantu indlala, wonke lezi nyamazana zakutsho ukuthi abantu siyakufala izifuyo zethu.
Ukhansela kawathu eGwana North uNkosazana Zwelibanzi Mpofu uthi ukuthilela kwamanzi lokhu kulakho kubangela kumemethayo kwemkhuhlane.
Sithwele nzima ayikancane, so sikhangele ukuthi wona lo mkhuhlane okhulunywayo wona lo wesihudu maduze sungatshayi wathi two.
Kusenjalo mama beBrunaberg ePlumtree basele bekhala ezimathonsi ngemva kokulibezelwa ngumunu wesifazane obebathembise ukuthi bazaphiwa ukudla okubalisa impuphu, irayisi, iflawa kanye namafutha okuphekisa nxa bengabhadala i-R50 ngamunye yokuthola lezi mpahla. Owesifazana lo obikwa igila emkhuba esebenzisa amabizo athi funga imsethwa lelithi lisetshilima ubesithi uhlelo lokuncedisa omama bemaphandleni lolu alibiza ngokuthi Mothers of Today ulwenza esebenzelana lamakhiwo emazweni. Abesifazane beBrunaberg abafika amakhulu amahlanu 500 balahlekelwe imali engange-R25,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahale zansi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Nkosazana Duduzile Sibanda, ilunga leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Nobuntu oBabes Bembube. Usichasisela ngenhlelo zabo zokuphathisa amantombazana.
Particularly Pedbank show esijale ukuthi nxa ama-fans ethu ebuya babhadale besebenzisa i-sanitary wear. So sesavula ama-Pedbank kuma-youth center akobulawayo anceda osisi abasebenzisa ama-youth center lawo. So we make it our priority ukuthi since sawavula kumele every now and then lapho esikwanise khona sihambe siyewagcwalisa, because thina sithi lathi saqalisa sisebenzela ema-youth center kusasaliphupho nje lokho esasikwenza. So ukuthola i-sanitary wear amaphedzi landana okusetshenziswa ngomama asonto encane, because into efunakalayo whether you like it or not every month kumele ube layo. So sometimes kukanzima for umuntu ongumama oli-artist ongakwazi ukuthi uyayithola ngaphi isenti lakhe elilandelayo. So we thought let us lessen that burden for young female artists who are utilizing these centers ukuthi nanko thina njengabo sisibakho benobuntu sithi nazi isanitary wear buya uzosebenza ukwazi ukuthi at least i-cost yamaphedi kule inyanga awulayo. And also kunye sikwenzayo siyaphekela abantwana ngesikhathi se-Christmas. Sizokuphekela abantwana ngale Tshabalala Youth Center lapho inobuntu vele yasungulwa khona eTshabalala. Sibaphekele, sibanike amafidlongo, sibanike lezwithi. So bese sifuna ukuthi kungabe ngokwe-Christmas kuphela, ngoba kulomama ojale ukusincedisa khona ngale wakwathi liyakwazitha abantwana balokubuya lapha bazosiqhweba babuze bethi mama kanti osisilabana abaphekayo bangaphi, bakithi sikhani ukudla kumnandi. Kwahlela kithi ukuthi okay, now we need to up it up a notch, singahambi ngekhisimusi kuphela, sihlalahlale singanyamalali, sihlalahlale sihamba siyaphika. So we'll be fundraising for such things.
Selitholeni kuma-sanitary pads lapha njalo likhangelele ukuthi lingahamba lithwele amaningi, kulula yini ukuthi liwathwale?
Ngendlela ebesixwayiswe ngayo ukuthi ama-sanitary pads singathi siyawathwala from lapha kuza sidulela futhi. So ngcono sithathe imali sifike ke lapho ekhaya sicele imali ukuthi abakwanisa ukuthi besidonethele, badonethe noma yinalini, iyabe izahamba to that cause. Masifika ekhaya, there are companies that we usually work with abajayele ukudonetha nje even singathenganga. So sifuna ukuthi sibuyele to those companies and say, right now nako we are buying from you guys, since you always donate from for us for free for this cause. Siyethenga khona futhi in bulk, sihambe futhi siyegcwalisa la ama pet banks esesiwavulile kuma youth centers akubulawayo.
Khonapho kuma youth centers maningi yini amantombazana njalo abanye ke akubandlululi laba abangasibo ama artists?
No, asithi ama artist kuphela, sithi wonke umntwana wenkazana osebenzisa i youth center akathole access to i sanitary way. Recently sithi esivulileyo bisephumula esilwane youth center, it's the busiest. Ayilama artist kuphela, ilaba abazayo, ilaba thungayo, kulabanye babesenza soap making and candle making, amankazana, it's so busy. If there is something that will keep umntwana out of the streets, imnike umsebenzi or imfundise umsebenzi wokwenza izandla, if there is a center like that, abantwana kabatshone khonale. Athi sesifaka okunye kuyi incentive eceleni ukuthi bahawukele la mankazana ukuthi ngingatshona youth center laphana, ngiyabe ngithola ama-pads every month. So umthetho wakhona ngowokuthi inkazana lenkazana esebenzisa i-youth center engaphongi uhamba nje siyavakatsha, hayi, eyi-member e-youth center iyabe izayithola le i-sanitary way. Abanye abantwana uyathola ukuthi bagcina sebesebenzisa amalembu, into ezingekho healthy ezagcina im-affecta ngale kumama, im-affecta egcine segula, ikokhoza ama-cancer just using anything.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Duduzile Sibanda, ilunga leqembu lenobuntu obebsi bembube, lona leli qembu eliphakathi kohambo eMelika leCanada. Sixoxelaye ekhonapha eMelika, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani silukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labahlali bakobulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya udaba lomkhuhlane wekholera. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngibonge kakhulu emsakazweni kungemukela umsakazi, ngiphinde ngibonge labalaleli beStudio 7.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngasikhangele ukubana kwezinye izigaba zelizwe sekube lodubo lwekholera? Singabona yini kusiba ludubo edolobheni lakobulawayo kunsukwane ezilandela?
Umkhuhlane wesihudo kumbe ikholera lo osuthe watholakala kwezinye izigaba zelizwe kungeke kumangalisa ukuthi utholakale kobulawayo emalangeni abuyayo, ngenxa yokuthi angithi uthelelwana ngezindlela zokubamba izinto ezinjengezithelo nokunye nje ezilonga abantu bethe bathinta lapho kuthinte khona abantu abalalowo mkhuhlane kumbe igciwane lalowo mkhuhlane, kuyenzeka ukuthi lagciwane leli lidluliselwe komunye. Ngakho-ke nxa sisithi siyahamba edolobheni lakobulawayo zafica ukuthi abantu baningi bayathengisa izithelo, abantu baminyene, abantu basebenzisa izinto abazibamba bendawonye, kumbe ungena ebhasini kumbe ungena ngaphi khonaphana, nxa ubamba la kufingenelisa ukuthi amagciwane lawa adlule ezilonga umanzi lapho kulamanzi khona umbe lapho abathe abantu bathinta khona umkhuhlane lo osele amagciwane akhona esele khona kuyenelisa ukuthi udluliselwe phambili. Njalo siyakubona ukuthi baningi abantu njengoba sikwazi ukuthi emadolobho kuyaqhunywana, abantu basuka kule dolobho besiya kuleliyana, abanye basuke kuleliyana besiza ngapha kobulawayo, khonokhana-ke kungaba ingozi enkulu engabangela ukuthi lowo mkhuhlane ugcine usuthiwe echithisa kobulawayo.
Ngokubona kwakho kuphele kwezweni ukuze umkhuhlane lo ungasabalali kakhulu khona ngapho kobulawayo?
Indlela yakuqala ezenza ukuthi umkhuhlane lo mhlawumbe siwe nqabele kumbe abantu balimukiswe ngawo ukuthi abantu batshelwe ngawo esithi khona kona ngesilungu education ukuthi abantu bafundiswe sibili ukuthi umkhuhlane lo usukhona elizweni ngakho ke abantu kabaqaphele bafundiswe futhi la ngezinto okumele bazenze ukwenzela ukuthi bazivikele bangawuthathi lo mkhuhlane okugoqela khona ukuthi abantu bagezise izithelo abazitholileyo bengakazidli abantu babilisa amanzi bengakanathi bafaka amaphilisi emanzini bengakasebenzisi lawo manzi ekunatheni zonke lezo zinto izinto ezingavikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane lungasabalali kakhulu imfundiso abantu yabayidingayo ukwenzela ukuthi bahlale bekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona ngoba kathesi abanye kabalalwazi so siyakhuthaza ukuthi iBulawayo City Council ibambene lezingatsha ezijiyajiyeneyo basondele kufundisana abantu kungaba ngama-road shows kungaba kusemsakazweni langaphi ngaphi kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi umkhuhlane lusukhona njalo uyasabalala khona konke kunganceda kakhulu.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kumsakazi sivalelisa kubalaleli bemsakazi weStudio 7 sikhuthaza abantu ukuthi bahlale bekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe umkhuhlane wekholera umbo wesihudo ukhona njalo uyamemetheka ngakho ke sikhuthaza ukuthi abantu ezindaweni ngezindawo bahlale beqaphele njalo behlale bezivikele kuso sonke isikhathi benze khona konke abakutshelwayo ngazo zonke izikhathi ukuthi bangavikela njani umkhuhlane wesihudo.
Loke bekungumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye uhlelo lunye lilayo.
Krisa. Kwezemidlalo luthuli lodwa emsileni wengalani yemiklomelo yeKasilaga Premier Soccer League lapho amanye amaqembu aqhubeke khona namuhla elwisa ukuthi engagunyulwa kulesi sigaba. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kuPSL ngemva kokunqoba iSheshamu nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi lanhlanu engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Elesheshamu lalo lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu kodwa lehle lahlala endaweni yesibili nxa usuka emsileni. Iqembu leTriangle lalo lile miklomelo efanayo njalo lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Cape United. Iqembu elisemsileni wengalane leCranbourne Bullets nakaliselalo ithuba lokusinda njalo namhla libhaxabulwe nge-3-1 zintshantshu zalonyaka inkezi Platinum Stars. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iChikenini chaye yada nge-2-1 iFC Platinum ibe ngujiki lobhanqa 1-1 leWange wathi iDynamos yakhuphuka yahlala endaweni yesibili ngemva kokunqoba iGreen Fuel nge-1 kanya. Kusasa kule midlalo emibili lapho iRentals ezadibana khona leBulawayo Chiefs eNational Sports Stadium kuthi ngaseGibo iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Highlanders. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhosu uJoel Luphahla uthi bakhangelele ukuphenduka bephethe yomithathu imiklomelo kusasa.
Sidlala leManyika i-team number 2 sikhangelele ukuthi maybe sibambelele kibo sibasebenzise ukuthi sinasiphansi siyephezulu ngoba siyakwazi singawini siyabe sesitshintshana i-position yethu thina siye lapha bakhona bona bazelapha esikolo kodwa kusoze kube lula kata bafana basithengiseni lalapho dibelulwa ngakhona i-training ukuthi
iqembu leManyika Diamonds selihlezi endaweni yesithathu ngemva kwempumela yemidlalo edlalwe namhlanje. Kusenjalo iqembu labeselisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Nigeria emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup C kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba oweWorld Cup ngo-2026. Wadlalela iqembu lamaWarriors uDesi Kapenya uthi abalandeli bomdlalo wenguqu kumele bayemukele loba yiphi impumela ezakuba khona kusasa.
Of course.
course, as a Zimbabwean, I'm expecting Uti Njalbeza and collect the 3 points. But we also have to consider Uti Abantulawa. It's been long. And the team. So in as much as everyone wants them to win, and my expectations are high, we also need to Uti Njani to acknowledge Lapaba Hishulega Kone. Because Ipohora Uti Lizelinjani, Abantu, they need to be together, to train together, they understand each other, they have more combinations. And only that can happen.
Umdlalo wakusasa lo uzadlalelwa kwele Rwanda lobanje iqembu leZimbabwe kuyabe kuyilo elisekhaya ngoba eZimbabwe alilayo inkundla elungile ukudlalela imidlalo yezinga laphezulu. Zombili iZimbabwe leNigeria zingena kumdlalo wakusasa zilomhlomelo owodwa ngalinye ngemva kokuba eZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Rwanda kwathi leNigeria libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Soto ngosuku lokuqala lomkhankaso.
Kuhlelo abaculi bethu namuhla sileqembu leRumba elizibiza ngokuthi Private Boys lona eselethu le indlikizane yesingo elesihloko esithi uta kanjani ungikoloda.
Kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele ubingelelayo kusifa sincube abamazi ngongqondo ehamba lapha nalo Tafman name dinomnyamanyathi no Ford Ranger slumber jacket ibabafana be Private Boys abafana badabuka e Plumtree esigabeni sasedugwe shuthi sesihambe saba namadlakati awu 5 kanye nama single track awu 3. Single trick lay bestate na uta kanjani ungkoloda ukhombe ukuthi yakugukuzela nawe noma uyichaya ungabona isikoloto somuntu yakugukuzela ukwenza ugijima ubhadala fast yakumela ngoti yodakwa usase nemali yami.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina ingoma sidlala singapha kwele South Africa. Abangathanda ukuthola ingoma bengaxhumana nathi ku 0027 610656149. Inye njalo inombolo ithi 0027 844 97 0021. La ungakwazi ukuxhumana nathi uthole ingoma zethu.
Iwaphi amazwi owashiyela abalandeli?
Abahlale njalo besisupporta bethenga ama-originals kuyasenza lathi kusinikeza amandla ukwenzela lesikwazi ukuhlala sibakhiphela ingoma eminyaka neminyaka. Siyabonga.
Private Boys besabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Ilunga le-Triple C elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF umnumzana Tafumane Masaya uncwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi wenguqu wadlalela iHighlanders uRaman Kumbo laye ungcwatshiwe. Wanele olivalelisayo nguntungamili Nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.